Ngibonge intombi endala uSandra Nyaira ngokusethulela indaba zosuku ngesingisi. Ngiyalamukela mthokazo omuhle kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 ngompalakazi silethulela indaba zalamhlanje. Sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyini ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Wena ushungu ntima bambolunye ningaba mbambozine zonke zifuze konini.
Umongameli Mgabe uvuma ukuba ukudonselana kukhona kubandla lakhe leZANU-PF njalo uthi abezomvikela labo baphathekile ekudoniselaneni lokho.
Kana abinamuhla kaluka isisekelo sombuso sizafika ku-2015 singena ku-2016 ikomishini leyo kayikakhanyi ukuthi iyaluma yini ndiyakonkota kuphela.
Amagqwetha asebenze katalala ukuvikela amalungelo oluntu lonyaka aphiwe imvuzo eHarare izolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi we-hip-hop uCalvin. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela kulomsakazo. Umongameli Mgabe namhla usole kakhulu ukudoniselana okukhona kubandla lakhe leZANU-PF esithi abezomvikela labo baphathekile kulokhu ukudoniselana. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ekhuluma ekuvulweni okusemthethweni umhlangano omkhulu weZANU-PF owenziwa minyaka yonke, umongameli Mgabe umangalisa abanengi lapho eyale ukusola owake waba ngumsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru ethi ngoba lingakazivezi imgceke leli qembu okucatshangelwa ukuba uyalikhokhela le People First singekho isizathu sokube lokhe kukhulunywa ngayo.
Ngwenya ushungu ntima bambolunye ningaba mbambozine zonke zifuze konini.
Ngumsekeli kamongameli lowo umnumzana Phelekezela Mphoko eHighs Temo ukuba bazumgabe ngesikhathi emethula kuZulu emhlanganweni lo owenzelwa eVictoria Falls uqale mhla ka 7 uphela mhla ka 13. Emazwini akhe aphume emisakazweni eZimbabwe ukhumbuza uZulu umgabe ukuba ehlukane lomkhuba wokweyisana ngoba bengamalunga amaqembu ehlukeneyo kungela abaqakatheke ukwedlula abanye kungakhathalekile ukuba ngabalwa impi loba hatshi.
Ingabakwe bakuphindira vekisoja
sebengenela labanye labo abasebuthweni abasemapholiseni bonke besithi lo ukwelakhe iqembu kasikuyekeleni lokho sibhidliza ibandla.
Uveze njalo ukuba ingathembekanga inkokheli yeZANU-PF lakuhulumende ethi lokhu kubuyisela muva imisebenzi yentuthuko njengoba abamazwe abalisa iChina abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli bevinjwa yilokho kungathembeki. Wakhuthaza ukujeziswa kanzima kwabatholakala belamacala alolu hlobo. Kodwa uZulu weHarare okhulumisane leStudio 7 okubalisa umnumzana Pride Mkono ethi akula okumangalisayo okukhulunywe ngumkhokheli weZANU-PF.
Ispeeches asipesona akulalutho lutshintshileyo yikho lokho ebevele sikulalele kusukela kudala iminyaka yonke le edlulileyo ngakho vele asiboni kule nto entsha.
Kungekho okungenziwa ngumongameli Mgabe kudaba lokulwisana okusebandleni lakhe asekuvuma ukuba kukhona lanxa ubekulandula kuminyaka embalwa edlule. Kungezelela njalo esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlondolozi Ndlovu.
Lokhu kutshengisela ukubana uyavuma ukubana lezinto akuvuzanga zenzakale kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe kukhona abasekelayo kumhlangano weZANU-PF akula ngakwenza ukubana amise lokho sokusenzakala sesishilo nje usekufezile sobala ubana kule factionalism.
Undlovethi ubegudla iguma ekhuluma ethukuza induku emqubeni engawabethinga amagama lawo maqembu alwisanayo ebandleni lakhe umgabe. Umgabe ozafikisa iminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lambili kunyanga ezimbili ezizayo sewakhethwa ngabezinye izigaba ukuba nguye ozamela iZANU-PF kukhetho luka-2018. Abacatshangelwa ukuba balwisana kulempi ngabe G40 bese kusiza elicatshangelwa ukuba likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa kuthi amalunga asalayo kulabo ababekwa umlando wokusebenzelana lo waxotshwayo unkosikazi Joyce Mjuru elegama talks abezomvikela labo babekwa umlando wokuthatha inhlangothi kulimpi bese kusiza ababephathisana lalabo ababesempini ngesikhathi iqhutshwa impi yenkululeko ama-war collaborators kanye lalabo abalwa impi yenkululeko ama-war veterans. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungulo ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube. Yena othi umhlangano lo usuveze emgceke ukuthi ibandla leZANU-PF seliphakathi kwelitshe lembokodo okungabangela ukuthi lidabuke phakathi.
I-G40 njengokwazi kwethu ngokubala lokulandela okwenzakalayo ngolunye uhlangothi lwalaba abadonselanayo ukuthi nguphi okumele akhwele kumbe akhwezwe ukuthi kube ngiyothathayo ngemva kukamongameli uMgabe nxa engathi usetshiya ukukhokhela ibandla leZANU-PF mhlawumbe lokumelela ukuthi ancintise ukukhokhela engumongameli weZimbabwe. Okuqakathekileyo kakhulukazi Chris yikuthi ungananzelela iZANU-PF kathesi lapha emikhona umongameli wayo exathu enjalo ngumongameli weZimbabwe uMgabe uthe yena ibandla lakhe okwakuqala lilabantu abalamanga kakhulukazi. Okwesibili wathi yena ibandla lakhe selidabuke phakathi. Ukudabuka lokhu sokuze kungena kwezinye ingatsha zehulumende esivele sisazi ukuthi yizo ezixhasayo ukuthi iZANU-PF ime ngendlela ekadimi ngayo ngeminyaka ephelileyo. Yizo ingatsha ekade zisiza ikakhulu ukuthi iZANU-PF inqobe ekhethweni.
Wena ukubona kwakho nxa sikhangele singathi thina ukhetho lwenziwe kusasa nje kunje, ubona ungani ibandla leZANU-PF linganqoba yini?
iZANU-PF ile ngesilungu bathi advantage eyodwa ukuthi bayenelisa ukuthi bagoqele kumbe bafihle ukwehlukana kwabo bakhangele ukhetho ngaleso isikhathi bangakwenza lokho kodwa ngoba kathesi sebenze baphumela egcekeni ukuthi behlukene okungenzakala kungaba phezulu kokwenzakala ngo-2008 okuthiwa ibhora lalikhatshelwe egangeni lingakhatshelwe emambuleni. Ngibona engani nxa ukhetho lungenzakala khathesi bethwalelana amahluka ngale ndlela kungaba nzima ukuthi bakhangele ekuwineni ukhetho kumbe kunqobeni ekhethweni bake bame umvukela lowo lokuhlasilana abakwenzayo. Ngibona engani ungaba lokhetho kusasa, siyazi ukuthi ukhetho lungakebola khona kusasa kodwa ngabe lungaba khona kusasa ukuthi iZANU-PF inqobe sibili, ngibona engani yinto engaba nzima.
Umnumzana Nhlanhla Dube yincwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande wo Studio 7 kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amagqwetha asebenze katalala ukuvikela amalungelo oluntu lonyaka aphiwe imvuzo eHarare izolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights imanyene leZimbabwe Human Rights NGO Forum. Abathole imvuzo le bagoqela umnumzana Brian Dube, uTanaka Mukanyi, Langton Munga, Tondera Ibatasara, Marufu Mandevere, Kudzai Kadzere lomnumzana Gift Mtisi. Umtisi utshele iStudio 7 ukuthi uyathokoza njalo uthembise ukuqhubeka elwela amalungelo kaZulu. Amagqwetha la ahlonitshwe emkhosini wokuthakazelela ilanga lamalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Day izolo. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC uNkosazana Thabita Khumalo uthi kuyadanisa ukubana uhulumende weZANU-PF uqhubeka engahloniphi amalungelo.
Amalungelo oluntu eZimbabwe kabahlonishwa. Ngithembe ukuthi ngizwile ukuthi kunezindlu ezakhiwayo sezakhiwe, bayekele abantu bakha balungisa konke sezidilishwa. Bayehluleka ukuthi bayalandela amalungelo oluntu. Namhlanje sikhuluma so inyanga ezingu-9 itayidamara kasikwazi ukuthi ngaphi ukuthi kumbe uyaphila kumbe akaphili. Ama-youth nasuke engena emgwaqweni sitshengisela ngodubo lokusulekala kwemisebenzi batshaywa baphose bafa.
Kodwa ngokusungulwa kwekomishini ekhangelane lezamalungelo, uZulu usuke waba lethemba lokuthi ngempela udaba lwamalungelo luzaphathwa kuhle, uZulu avikelwe. Kayenzi lutho na ikomishini le?
Ayikenzi lutho ngoba kulokuphikisana kokuthi baqala ngawuphi umnyanga iminyaka bekhangela ukwephula kwelungelo loluntu. Yikokulekuphikisana khona. Akunamuhla sanduba isisekelo sombuso sesizafika ku-2015 singena ku-2016 ikomishini leyo kayikakhanyi ukuthi iyaluma yini ndiyakonkota kuphela.
Kuyini ongathanda ukukhuthaza uhulumende makhumalo ngodaba lwamalungelo?
Ngithi kuhulumende waseZimbabwe kahloniphe ilungelo loluntu. Abantu yibo uhulumende ngoba abantu ababavotelayo ukuthi bangene esikhundleni kuyongitho kwabo lanxa kantshontsha ukhetho kabahloniphe ilungelo lomuntu waseZimbabwe njalo banike kumele imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzayo, hatshi ukuthi bathembise nxa uZulu esebuza imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzileyo bese betshaya uZulu. Kabahloniphe uZulu waseZimbabwe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bathi kungasungulwa imisakazo yezabelo ama-community radio stations iphiwe imvumo yokusakaza, lokho kungaphathisa ekulondolozweni kwamalungelo oluntu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umnumzana Kudzai Kwangari osele minyaka edlule elitshumi elwela amalungelo emisakazo yezigaba uthi imisakazo le iqakathekile kakhulu ngoba ilakho ukuphathisa ukudalela ke abantu amathuba okukhuluma ngendaba ezibaphazamisayo bendawonye ezigabeni abahleli kizo bezilungisisa kangcono.
Okwakukhona kudala khona ukuthi kule izinto ezinjenge enkundleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuhlangana bakhulumisane bakhangela ukuthi kuyini okuhluphayo, akusekho kathesi. Njalo i-community radio kumbe imisakazo yezigaba iyancedisa ukukhava igap yona leyi, ngoba abantu banelisa ukuthi lapha endaweni yethu kuyini okuhluphayo.
Unkosazana Vivian Marapa wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio ZACRAS uthi ngemva kwesikhathi eside belwela ilungelo lokuthi imisakazo le isebenze elizweni, uhulumende sekhanye sebona ukuqatheka kwayo. Ethi singatholakele lithuba ngomnyaka ozayo sisiya kunyanga kaJuni kulandela ukulungisiswa kwamagagasi i-digitalization.
Kathesi indaba ekhona yikuthi bathe basaqedisa the digitalization process ekade isenziwa le, so bakhangela ukuthi next year yikho lapho abazaqalisa khona ukunika ama-licenses kuma-community radios. But okusihlukuluzayo thina yikuthi over the years ama-statements akade lokhu ekhulunywa ukuthi ama-community radio licenses sebuya. So khathesi siphongukuthi hopefully abakukhulumileyo yikho kuzayenzakala next year.
Umnumzana Elasto Mugwadi okhokhela ikhomishini yamalungelo oluntu utshele umhlangano wokunanza ilanga lamalungelo oluntu izolo eHarare ukuba abantu lokhe besephulelwa amalungelo abo afana lokuthola amanzi ahlanzekileyo lokubuthana befola santando eZimbabwe. UKwangwari uthi okwamanje lokhe befundisana laba imisakazo enje ukuba belungiselele ukuthola imvumo yokusebenza ngesikhathi uhulumende ebiza ukuba bebhalele becela leyo mvumo ngomnyaka ozayo. Ethi imisakazo le izenza ukuba la malungelo abantu avikeleke kangcono ngoba abantu beyabe besenelisa ukuphana amacebo kulolu daba.
Ma abantu bangakhuthazwa ukuthi akhona amalungelo anje njalo engagcinwa injani njengabantu beZimbabwe, kuyancedisa ukuthi abantu bahlaliseke kuhle ezigabeni zethu.
Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okuphuma emhlanganweni webandla le-ZANU-PF owe-National Conference oqhubeka sikhuluma nje edolobheni le Victoria Falls. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abayisilinganiso sokungamachuma isikhombisa ekhulwini i-60% abakwele Melika bathi kabasekeli umbono welunga lebandla le-Republican Party elincintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump. Yena othi abukholo lwesi-Muslim kumele bavinje ukungena eMelika. Isikhulumeli sebutho lakwele Burundi sithi amadoda alitshumi lambili abe phakathi kweqembu labahlasele inkamba yebutho lamhlanje adutshulwe afa ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabahlamuki laba lamasotsha karhulumente. Amapolisa kwele Botswana athi ahlutshwa ngamacala okungeniswa elizweni kwabantwana abancane bevela eZimbabwe bedlula besiya eSouth Africa bengalabazali babo. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Umnumzana Lisole Msimane usibalukhulu amapolisa okhangela inkamba eserule endleleni eseduze lomngcelo wePlumtree uthi balusana lokungeniswa kwabantwana abancane abavela eZimbabwe ongekho emthethweni. Ethi iningi labantwana laba ngabalubhekise kwele South Africa kodwa lihamba lingelabazali kumbe amaphepha aqondileyo okudlula emngceleni. Esikhathini esanda kwedlula kutholwe abantwana abalitshumi lantathu behamba lamadoda amabili aweZimbabwe belubhekise eGoli. Umpolisa Msimane uthi lokhu kufaka impilo zabantwana laba engozini okugoqelwa ukudlwengulwa kwalabo abangamantombazana. Imbono kaMsimane igcizelelwe ngabanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abathi bayakhathazeka ngokuphathwa kwabantwana laba. Umnumzana Dumi Ngonyama uthi iningi elisebenza eGoli eliyabe litshiya abantwana ekhaya yilo elivame ukusebenzisa omalayitsha ukuthi babaphathele abantwana.
Mina angake ngubone njenge-child trafficking. Abantu abaningi abasuka emakhaya eZimbabwe basuka baye eGoli bethiya abantwana labafazi emuva. Basebezoza amasenti ngale beseGoli bebesebecela umalayitsha bebaphathele abantwana.
Umnumzana Reason Ncube yena uthi isenzo lesi sokufaka ingane ezandleni zabomalayitsha asiqondanga ngoba omalayitsha bebotshwa kuthiya abantwana bebhekane lokugcinwa ngitsho le ndaweni yalabo abangena elizweni ongekho emthethweni abanye babo beyizephula mthetho.
Abantu sebahamba eGoli sibele isikhathi behlala eGoli sibele sibezama ukuthi bethathe abantwana babo basuse elizweni leZimbabwe baseGoli behambe bathwalisa ngomalayitsha. Umalayitsha nxa sibehamba bephiphitha abantwana bedlule elizweni leBotswana ukuthi bechaphele South Africa bayandisa ukubanjwa ngamapholisa kukhanya ingazathi babathumba abantu babantu.
Umnumzana Nkazimulo Nare kazange agudle iguma kodwa uyigcinile indaba yokufaka impilo zabantwana endleleni elengozi eziningi. UNare uthi indlela yokuthumela abantwana eGoli ngale ndlela kulakho bafaka engozini yeqiniso yokuthi bantshontshwe basidole sebesetshenziswa endaweni emsebenzi engalunganga efana lokuphila ngokuthengisa imizimba yabo ukuntshontsha kumbe ukuthengisa izidakamizwa becine bengafikanga ebazalini babo.
Indaba le yabantu bekhaya ukuthi bathatha abantwana bebafake kumalayitsha besithi amalayitsha bebuhambisela abantwana wabona besehlile kuzobathatha bengela maphepha ingozi kakhulu ngoba i-expose abantwana to ingozi eziningi ezijeneyo njengokuthi amalayitsha laba bengabotshwa labantwana basiwa ngaphi even aba-expose to the real child trafficking.
Umpolisa Msimane Nari uthi yena sebeqinise imizamo yokugudula ezimoteni kanye lamabhasi avela eZimbabwe uthi lokhu esikhathini esiningi abantwana beqiswa umngcele ongekho emthethweni bayehla emoteni uma sebebanga lapho lamapholisa khona bequme ngenyawo beqhume ibhasi phambili. Umsimane uthi iningi labantwana baphakathi kweminyaka elithumi kusiya kwelithumi lasithupha njalo abachayeli bavame uthi abazali babo baseGoli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisaburengule Botswana.
Ki waza Friday my darling waza Friday umsebenzi ubogine waza Friday my
sweet go waza Friday lamhlanje uJoseph Njanji usethulela inqoqo ayenze lomculi we hip hop uCalvin.
Long live King Kong.
Long live the king. You can live my Conan. Says I'm a hit. Says I'm a hit. My pegale kale. It is your refin. It is your refin. You can live my Conan. Says I'm a hit. He says I'm a hit. My pegale kale. It is your refin. It is your refin. I'm gonna be the king. I'm gonna be the king. I'm gonna be the king.
UCalvin ngumculi ophuma elokitshini laseluveve kobulawayo osephakamise umdumo we-hip hop edolobheni lakobulawayo kanye laselizweni lezimbabwe jikelele. Lo mculi ungene kwezomculo ngomnyaka ka-1996 lapho athi ubebanjwa ngamandla ngumza wakhe uThulani.
Ngifunisa i-cousin yami uThulani wayemforce ungasuke ngabe angenza i-music lamanje yabo. So banike ithuba lokuthi ngirekhode, babevuli i-studio sabo oqala. So babefuna abantu bokuba-record and la mngangiphathi kwabantu bona labo oqala ba-record studio sabo i-Mica Place.
Ukucindezela ingoma uqale ngomnyaka ka-2003 esebenza layo umza wakhe uThulani. Wathi ngomnyaka ka-2004 wasungula i-studio sakhe ngakibo esibiza ngokuthi i-Vault Face Records. Waqala ukuziphekela wakhe umculo. Lo mculi usekhuphe amadlala de amane selokhu waqala ukucindezela njalo la ngagoqela elithiwa Vault Face Records compilation album alikhuphe ngomnyaka ka-2009. Lelo dlalade lilandelwe ngamanye amathathu abalisa elithi Perfect Balance kanye lelithi That Luveve Boy, wona wakhiphe enyakenye. Ekuqaleni kwalo nyaka ukhiphe idlalade elithiwa Askis, lona elilandelwe ngelithiwa Year of the Vin, eliqukethe iindlikizane zengoma ezigoqela ithiwa Zikhuphan, yona ayecule ndawonye lomculi olodumo odabuka kwele South Africa uCasper Nyovest.
I-collaboration noCasper yenzakala kanje. Casper was in eZimbabwe eHarare basebedlala ingoma yami wayithanda, wasawatwitter ngayo wathi yo ngoma kaKelvin Zikhuphani ngiyayithanda. Then abantu baqala ukuthi hey je there's a something lentwana yabo bona yinkho kayenza impression egrand yabona cause wacinde conceit ukuthi ah okay cool ntwana zwana sendela ibeat faka iverse.
Lo nyaka uCalvin ukhethwe kunhlangothi ezithoba minwembili kumncintiswano walo nyaka weZim Hip Hop Awards kanye la kuhlangothi olulodwa kumncintiswano weZimbabwe Music Awards. Imisebenzi yakhe yatholakala ebulenjini ku-YouTube kanye la kuwebsayithi yakhe ebizwa ngokuthi www.calvin.com. Nango-ke uCalvin ephuma enkundleni ngengoma ethi Wazikhiphan. I'm big headed but it don't show cause I wear caps. I'm out the country with kids that came to see us and I did it all without a coolie trying to feature me. Intwana zemakhone bajeri sebefuna banle intwana zemalokishen mabesibona bathi eta skipare mabesibona bathi eta skipare. Headphones on my knees, I got the boy.
Fede, fede, body, didn't time.
Hey, I'm man.
Fede, fede.
Born, it started as a dream, baba. Hey, Martin Luther, my cunning, Ben Zalu, ski, baba. Manjum plumbing, Abu Casper, when you tin, baba. And yaza, my name, baby.
You made a studio seven, go below, you, Joseph and Janji.
I'm a pantula chabulil and fagin guti pezo. And then yaza, my name, basazo, guting him, bulu. Now my exercise of solo, no basazo by school, ya bona, Joe. This what happens when the dog is off the leash. You let no man bani lana sani, blame it on the streets. I'm the reason why below, yo, he's back upon his feet. Where the haters eating, ya bona, manje, batula, zwi, born. This one in S, Tunzi. Yakin yaga, yagi, wuzwa, gi, me. Mina vele, yame pet set, I cause. Wokumono, sazo, funde, gi, me.
Bona, zibi, kola, nan. Intwana zemakhone bajeri sebefuna banle intwana zemalokishen mabesibona bathi eta skipare mabesibona bathi eta skipare. Yabona sebegcwala ngane intwana zemakhone bajeri sebefuna banle
Intwana ze ma lock shit. My best bonda bati eta. Scoop party, hey. My best bonda bati eta. Eta. Scoop party.
Siyabonga Calvin obekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba baculi bakithi khona ngapho kubo Binga kubo Wange Bedbridge lisithumele inkoma zenu kumbe lisibhalele incwadi nxa lihlabela nxa lifuna ukungena kuhlelo lwe Woza Friday lisaziseke lisithumele inombolo zenu sizalitshayela ke incingo inumber zethu zithi Umfoka Chuma, Love Mama Jaivana, egqiba uhlelo lwalanhlanje esithi yena sayiwela. Lisiphathe batshayeli bamabhasi lihambela bazali kuhle emakhaya khona ngapho. Kwabatshayeli bemichova ngitsho laba lezimota lihambe kakuhle emgwaqweni. Siyazi ziba ziningi izingozi zomgwaqo ngaleli khefu lekhisimusi. Kwaneleke walamhlanje mthwakazi omuhle livalelisayo nguntungameli inkomo lilani.